Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sene mthwakazi ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2022 igama nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha izwekazi leAfrika imali engange 55 billion US dollars yokuqhuba inhlelo zentuthuko Ukusilela kwamandla kagesi eZimbabwe kubikwa sokufaka besifazana lamantombazana engozini yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubaza umlilo. Iqembu leMorocco lehlulekile ukungena kufinali yomncintiswano weWorld Cup. IFrance leArgentina yizo esezizanqikilana kuleli hlandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha amazwe achiyeneyo aseAfrika amabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola 55 billion US dollars kuminyaka emithathu elandelayo eqondane lokuqhuba inhlelo ezifana lokulwisana lendlala ezempilakahle ukuvimba ukukhudumala komkhathi lokunye okuchiyeneyo. UBiden uveze lokhu izolo emhlanganweni wakhe labakhokheli bamazwe eAfrika oqale ngolwesibili owe-US Africa Summit. UBiden uthe ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzelana kuhle lezwekazi leAfrika. Wengeze wathi iMelika iza kupha njalo imali inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba inhlelo zokulondoloza amalungelo kaZulu ukuvuselela amafektali ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana lokunye. Uphinde wathi uzazama ngamandla wonke ukuba izwekazi leAfrika lingene kumanyano we-G20 ukuze kuthuthukiswe kuhle umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe kunengaza kwenzela eAfrika okugoqela ukulwisana lamalwe cacha kanye lemikhuhlane etshiyeneyo. Uthe kulenhlanganiso eziningi lamankampani eMelika afisa ukudlelana lezwekazi leAfrika. Umongameli Biden wengeze wathi okwamanje kule mali engange 15 billion US dollars eyamankampani kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo zeMelika ezifisa ukusebenza ndawonye lezi kuzwekazi leAfrika.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi leAfrika okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi leAfrika. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi leAfrika. Asikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engeza kuthulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi leAfrika isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi leAfrika nelemelika adlelane kahle. Lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapho sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion.
Enshrining protection for workers both across Africa and in the United States.
Umongameli Joe Biden ekhuluma lapho emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwa khona pha eWashington DC. Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizatholani kumali ekhulunywe nguBiden. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube wa Studio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
I-America ingathi ile challenge kakhulu ngeChina ukuthi iChina ibonakala ngathi yiyo esiphethe kakhulu umnotho weAfrica. So ama leaders eAfrica amaningi aphosa ngathi asekhangela khona eChina kakhulu ukwedlula ngapha eUnited States of America. Ungakhangela futhi okunye njengoba impi le eRussia le Ukraine. Yayingathi impi ezakuthi yangayanga iphele, kodwa ke ikhanya ngathi impi le kayisapheli. Njalo amazwe la iChina iRussia babe nabantu abangathi abalandaba leAfrica, angathi bayikhangela njengendawo nje lokhe isebunyameni.
Ubona ngazathi ke elemelika lapha babamthombeni lizama ukwenzani?
Sokukhanya ngathi sebefuna ukuthi bathole ama-natural resources eAfrica. Sebebona ukuthi igasi le ekade bemunya eRussia beyisa khona le-Europe ayisahambi kuhle. Sebebona ukuthi izinto ezinye eziningi azisahambi kuhle. Yiko ke sebefuna ukuthi hayi ngcono siqoqe amadoda la, omama labo baba laba ama-leaders eAfrica babuye lapha. Sibone ukuthi singabarobha njani, kumbe singakhuluma labo si-ofe sithi thina sizalinika lokhu, silinike lokhu, silinike lalokhuyana. Ngoba uBiden uzasebenzisa futhi lesi sikhathi ukuthi afuqe indaba yakhe le eye global warming ukuze iprogram yakhe iqhubekele phambili. Uzabasebenzisa futhi khonapho ukuthi athi global warming. Kodwa ke bakhona abahlakaniphileyo laphana amajaha engengawezwe iqhwitsha laphana e-Egypt, okunjengo-president we-Namibia. Aso madoda aphongukuvuma nje ukuthi sizaphiwa lokhu siphiwe lokhuyana ngoba ayisithi esipholutha umhlaba. Yikho ke siza kuzwa khonapho, sizabe sikhangela ukuthi benza njani amadoda labomama la abe-Afrika. Kodwa mna mbona ngathi nje bazevalwa amehlo nje ukuze izinto ziqhubeke zisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukusilela kwamandla kagesi elizweni sokufake abesifazana lamantombazana engozini enkulu yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubasa umlilo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sige sabhodabhoda elokitshini lasephumula old lasephumula south, sesithole ukuthintwa ngezinye izakhamizi esisebenzelana lazo zisibonisa ukuthi zibona inganiso kule ngozi ekhona. Sihambile ke okwamalanga amabili, into esinanzeleleyo ukuthi omama namankazana kakhulu yibo ababonakala bengena amagusu besiyadinga inkuni zokubasa ngenxa yokuswelakala kukage etsi edolobheni lakobulawayo laseZimbabwe nje jikelele. Bacina besiba esimeni sokuthi banga abuse bebadlwengulwe ngoba siyabona ukuthi sokugcwele amasela lokuganga ngokudlwengula kakhulu edolobheni laselizweni nje jikelele. Okwesibili njalo abantu babehamba omama namankazana bethwele amafoni okukwenza futhi njalo babe sesimeni sokugengbengwa bayahamba bebabili bebathathu. Lokhu sikubonela kokuyingozi, kuba lula ukuthi lihlaselwe likhona legangeni kungela ndlela elingathola ngayo usizo.
Kuyini okungenziwa ngabazali? Kuyini okungenziwa nguhulumende?
Sikhuthaza obaba lamajaha ukuthi kakube yibo laba abangena ekuncediseni ukudinga inkuni, kabancedise omama lamantombazana labo bake bangena iganga, bangaba futhi yibo abancedisayo ukubaphelekezela labo ukuze ba-ofele i-protection engabe idingakala. inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe Republic Police ngayizinanzelela indawo lezi abantu abadinga khona inkuni qale ukupatrola hlezi nxa ekhona ongahlaba umkhosi edinga usizo. Okunye njalo okungenzakala ukuthi izakhamizi ezihlalele ekucineni kwemizi kazihlale zile vigilance kumbe zihlale ziqaphele ukuthi nxa lapho zisiza umkhosi kumbe nxa lapho zibone okunye ezinganazi kuqedakali zenelise ukuthi zigijime zincedise lazo ofe usizo. Inokunye sikukhuthazayo ukuthi iBulawayo City Council ngoba siyakwazi ukuthi kugamule ukuthenza inkuni kakukho emthethweni kayifundisa amaranger abikhulume labo ukuthi bebakhuze njani abantu kwamanye amadorobho ngesikhathi amanzi eshota lapha kade sokule sex for water ukuthi umuntu yathi lala lami ngikunika ibhakede lamanzi.
Impumela yokudingisisa kwenu le lizayisa ngapi? Izaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho kumbe ukuthumela imilayezo engasiza abantu?
Esikwenzayo ke ngalolu chwalingo esiluphumelalo yikuthi siya busy phakathi kokuthi siluphakeje kuhle sithumezele limbiko kubona labo esibakhangeleleyo abakhangele izakhamizi abasikhothelayo njengekhansili, njalo futhi sikhulumisana labo emsakazo njengoba sikhuluma nje lawe ukuthi lani likusakaze sifundise abantu sipha abantu amacebo lolwazi ukuze sizivikele sonke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa lo sithanekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende na uthi uphakathi kwemizamo yokulungisisa uhlupho lwamagetsi lolu okuyimizamo egoqela ukuvuselela izitishi zawo eCariba lasewange kanye lokuvumela amankampani azimeleyo ukuthi angene kulumsebenzi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi amalunga alo ayisithupha ake abika ejele leKhami koBulawayo azosuswa ahanjiswa eChikurubi Maximum Prison eHarare ngoNcwabakazi, asesusiwe njalo ahanjiswa eHarare Prison. Lithi njalo abesifazana ababili labo abasuswe esikhathi sinye emlondolozi behanjiswa eChikurubi bona balokhe begcinwe kulelo jele. Amalunga ebandla leli ayisishiyangalolunye kalolunye 9 etheswa izigwebo zokupika okweminyaka phose emithathu ngalinye ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela. Sixoxele umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Mhlaka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala koBulawayo ukuthi ahambe ayesibonela amalunga ethu atransferwa eChikurubi mhlaka 28 August 2022 besuswa eKami Prison laseMlondolozi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abaguqela uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLiveson Ncube, uThinosi Nkomo, uAkim Ndebele lo Mongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi ke umama uSibongile Latifa Banda lo Busimoyo basele khona ngale eChikurubi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubi sebesiya eHarare Prison?
Esesukuzwile ukuthi eChikurubi laba bayisithupha babefakwe ku-D-class confinement okuyiseli egcinwa abantu labana okuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba-dangerous. So ke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurubi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa ku-C-class kusithi ukuthi lijele kumbe yiseli engani inganeno kwaleyo eseChikurubi eka-D-class. Kodwa konke lokhu kusenzakala asilasizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona bakwenza ngaliphi ngoba okuqala vele ukuthi kususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithe kami mhla ka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi unprocedural njalo e unlawful njalo futhi e unconstitutional sinanzelela ukuthi izibotshwa zilamalungelo okuba seduzani ngezimuli zabo lesihlobo zabo labangani babo ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole kodwa sananzelela ukuthi ukuba sakhona le Chikurupi namhlanje sebezibe seHarare prison kwakuyikuba khawulisa kanti lokukhawulisa ibandla lethu leMthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngale Chikurupi ukuthi bayalamba ukudla kakukho ama conditions angkhona wonke asoma conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhe suswa lapha ahanjiswe ngala suswe lapha yana ahanjiswe ngale likubona kusithini?
Ukuba susa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare prison kulokwenza lokuba intimidator lokubethusela lokwethusela futhi njalo thina njengebandla leMthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumendelwana ubusucabanga ukuthi uzathathwa ubotsho uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona kuthi ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi hayi into yepolitiki leyo ngasiyekeleni zasishiya emanyaleni.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi we Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe ilakho ukulahlekelwa ngababalisi abanengi kulandela ukunxuswa kwabo iBhilithani ukuthi bazisebenza kulelo liswe. IZim Live yona ithi izigulane esibhedlela seyingutsheni kobulawayo zibhekane lendlala emangalisayo ngemva kokuba isibhedlela lesi siveze ukuthi asisela mali yokuthenga ukudla.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Eh hey, Studio 7 salubana linjani ngapho athina siyaphila ngapha ngutsona mlona. Eh manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphatha amandla noma abaphathi intambo baseZimbabwe ama ministers nama commanders maye sefakelwa amasola noma isolar system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama citizens noma uzulu. We are on our own. So undoda zibonele ke manje abazi kuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabunga bahlukumeze. Leni solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagesi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hayi ozobedonsela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7 umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo ngumothika indlovu kolese kutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandla libusayo leZANU-PF le system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ukuthi ishonalizing system abayisebenzisayo kwelakithi leMathebeleland. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade uvele bona inyathelo kufuze belithathe yiliphi. Inyathelo kufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele kodwa basisebenzisele babantu bakomthwakazi. Lokho kwakufuze asitshantsha sifihle umphini ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayibona iZANU-PF ukuthi ize eMathebeleland izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So abantu bakithi asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obambeni. Ngibonge lapho.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka. Awu siyalibingelela lonke silifise ukuthi ngakuthiwa u 25 December ngalithola lingabaphilayo lokho isibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendule awuzange ubalwe emoyeni. Lokho sizwa ubuhlungu ngabantwana labana abale 9 years 8 years abamithiswa abantu abadala. Ngayengafaka umlayezo wami nje laphana ngangicawa ukuthi ngizowabala. Ngangithemini uhulumende ngani uyathena abantu la ngani bayathenwa labana abantu labana. Ngani bayathenwa kumbe ngayengafuni ukubathena sesaba icala. Ebanikeza umphakathi ethi imphakathi yenzana intando yenu ngalabo abantu labo. Into leZimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana. Umuntu omdala ulala lomzukulu. Umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu labama 8 years kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no uhulumende lo wesilayo lo kasuye wabantu lo kasuye uhulumende wabantu ngani uhulumende wabantu befana ithatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngawuthi ngabalwa lo yodwe yami la. Ngiyayicelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi ngicela ibalwe.
Ndiseve ninjani lonke khona pho Mthembo Sithembayo lo nkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovi Ngolovana lapha eBedbush Sibanga. So ngithi mina hayi zihlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba ungamaqembu qembu nyana lokhu bakithi asingeke siyenze lokhu. Sizahlutshwa izano nje size siguge sife salwe empini kasilalutho sabuya njalo singaphethe lutho nje nakade sasinali next bale kube zidlela ngale phezulu sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima awubantu. Ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi nasitshone kahle sibili. Hayi okhuluma ngoSibanda kwele Botswana, zathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibe lihlobo labangane labazali. Siyebhalisa ukuvota ngoba liyabona ukuthela ezweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali. So lelani ilizwe lethu leZimbabwe kufana asila president. Ngiyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima ukubana nxa uzewuthola ukuthi udle ukuthi uyephila nzima kwamanye amazwe ngoko utholileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya. Ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe kweminyaka eminingi kakhulu o-40 years besezandleni zikafaro bethwele nzima. Yiwo umbuso esilawo keZimbabwe laphana. Laphana sisezandleni zikafaro. So ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalane nini siyebhalisa ukuvota ukuze sikwane. Singaphandle kwalokho mase singasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu ngoba lalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi. So ngani sikuthandile ukuthi sibe ebunzimeni obade sikiwo. So into ekhona abantu basame siyebhalisa ukuvota. Lami yalikhuthaza sengabhalisa manje ngilikhuthaza kanje sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezobuhlungu loba ngiphila ngikulele ilizwe emphila ngilo kule Botswana. Angikho angijabuli akumnandi ukuphilisa elizwe leni ngekho elingasilakho. Kumnandi ukuphilisa ezweni lakho. Sasiyene kubhalisa ukuvota sonke nini abangaphandle kwelizwe labaphathi kwelizwe samen siyebhalisa ukuvota sivota uze kuthiwe lokungcono elizweni lethu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iReuters ivika ukuba umholi wenhlanganiso yeWorld Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umalumakhe ubulawe ngamabutho akwele Eritrea alwisana labantu beTigray kwele Ethiopia encedisa uhulumende wakulelo lizwe. I-AP yona ithi izulu elinengolaka eMelika esabelweni seLouisiana livulale abantu ababili. Kweze midlalo, iqembu le Morocco seliphumile kumdlalo we World Cup ngemva kokunqotshwa iFrance izolo nge-2-0. Lokhu kusho ukuthi iFrance okuyiyo ephethe inkezo kwamanje isizanqikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukungena kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abaningi e-Afrika. Leli qembu selizadlala leCroatia ngomgqibelo kudingwa iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto ukuze kubonakale ukuthi iFrance iyaqhubeka iphethe linkezo na kumbe iyemukwa iArgentina. Sixoxelo landela lemidlalo uTim Muringai.
Hayi sibone ibhola elimnandi anzayi ngithabe ngeAfrica kanjalo for a very very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu eAfrica lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap yeAfrica phezulu ukuthi hayi i-technically areas yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye World Cup iwe eAfrica. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, le Ghana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulomsindo ukuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene but sibone ngantho kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Africa singama-Africans. Noma bona abantu beMorocco kade sebekhuluma besithi hayi thina sisoma-Arabhu sivela e-Africa. So hayi lokhu kube kuhle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo ama most valuable player or abadlali abadlale udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi bayenzile amajita hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
I-finali siyabona lapha kucelele France o-Kylian Mbappe bayifuna kubi bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo ye-World Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba i-World Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngathiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe ikho ukugcina ukudlalela i-national team ye-Argentina and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi zindala zombili asazi ukuthi uzadlala nkomoni but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina.
Ngempela ziyabe zindala zombili-ke lapho. UTim Muringai ngomunye wabalandela imidlalo ye-FIFA World Cup. Sizabona-ke ngesonto ukubana iyozala nkomoni phakathi kwe-Argentina leFrance. Kucelele Argentina siyazi uMessi uyikhangele ngamehlo abomvu kanti oKylian Mbappe labo kuFrance bathi cha ayindawo linkezo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngesikhathi sinye Ngo 6:30 olivalelisa yongenjabulo ngisitilichone kuhle yimi untungami linkomo nkololo kwana kwamatukanduna gomba lume.